izani kumele iqonde ukuthi yona ivume lapha ephambanise khona kuhlalwe phansi lenkokheli eziphezulu ezethu ubonisana
kodwa libona ngazani bangavuma konoko baba moya
ngoba bengavumanga kutsho ukuthi abafuni ukuthi ilizwe liye phambili ngoba thina singazake sibe yithe sivumayo bona abakufunayo plus singazake sibe ngabadidiniswayo sometimes singazake sibe ngabazingelwayo sometimes kuyacina lapho ukuthi ozingelayo ucine ezingelwa layo izano kumele ihloniphe intando yabaningi ngayo ningaso zihloniphe intando yabaningi ilizwe lingazake lilunge ngoba iliqiniso ukuthi MDC lama-supporters amaningi ayisinto engathathelwa phansi ayisinto ongathiwa ngamanga ukuthi MDC iwinile nxa bona babewinile besizabona abantu abaningi abosomabhizinisi babuye kuzoinvesta elizweni ilizwe ukuthi libe nje ukuthi abantu abaphandle la osomabhizinisi abaningi bayakwazi ukuthi izano ayiwinanga babusa ngamandla so umuntu uyabe sesaba ukuthi ukuthi azofaka imali yakhe endaweni yezinjalo imali yakhe ingavuka sasa kungasela lutho
ye kodwa ubona zani izanu ingavuma yini ukuthi yadliwa
kumele ivume nxa yokuthi baqinisile ukuthi bona bakhokhela abantu njalo bafuna umkhono utshintshe bafuna abantu baphile kuhle kumele bathi to reconsider amanye ama-facts ukuthi ilizwe liye phambili nxa bengasoze bavume it's unfortunate